sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Ngoncwabakazi endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla utshele umhlangano wabakhokheli bamazwe akuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare eMuseum African Liberation eHarare ukuthi wakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Wasosiya jengisa omunye wakhe weBotswana ipulazi lakhe eKwekwe.
Yokungasoze kube luthi umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu bani kuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo.
Iqembu le-Highlanders lingena kuma-quarterfinals kulomncintiswano weChibhuku. Kumncintiswano weChibhuku ngemva kokunqoba iGreen Fuel lamhla enkundleni yeBarberville Stadium koBulawayo.
Abahlaseli iqembu leBhosa uMelika Ncube unqobile Ndlovu kanye noMavelas Chikumira ngimpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders selidlulile kusigaba se-quarterfinal kumncintiswano weChibhuku ndawonye leManyikatamu.
Owayemela ibhinga idale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo eBite Bridge ubikwa esehanjiswe eHarare njalo akukacaciwe ukuthi wetheswa cala bani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele umbuthano wabanye abakhokheli bamazwe akuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare eMuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi kwakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Kuhlanyelwe isihlahla salumanyano eHarare kwethekelelwa lezinye indawo andubana uMongameli Mnangagwa watshengisa omunye wakhe weBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ipulazi lakhe. EleZimbabwe lithi umhlangano weSADC Summit izolo lapho elithethe khona isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano leminye eyandulele umbuthano lo iqhutshwe kuhle. Kodwa umongameli beComoros leMauritius bebengekho kwathi weZambia waphatheka ekumabonakude. Ugwalo lwezifingqo zezivumelwano zalumhlangano olweCommunique lubonisa ukuthi kukhulunywe ngezihloko ezehlukeneyo ezigoqela ezomnotho, ezempilakahle, izivumelwano zokuthuthukisa amazwe akuSADC lezokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU.
Nxa ukhangela ubungumhlano sithi thina ubungumhlano ogcweleyo ngobule quorum, okutshengisa ukuthi singathina ngumhlangano ophumeleleyo. Kodwa ke ukuphumela ngokubuya okuxoxiweyo lakho esilethemba ukuthi velani imhlano leyo ungayinanzelela. Ngiyangithi nxa abantu abaningi bethi hayi imhlano nje routine kufanele ihlale isenzakala, namhlanje sikhayele ukuthi umhlano wakhona ungachitheka sebebamba lokhwana okunye bokungathi kungabe kusalele. Lama heads of state abuyileyo, sibona la abuyile njalo asizange sizokuthiwa kube lo hlupho khona ngale, kodwa sibona ngathi bakhulumisane ngendlela kade bekhulumisana ngayo vele nxa beqhubeka ngeSADC. Kodwa njalo fanele sibekwazi ukuthi vele bekungasoze kube luthi umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu bani kuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo, yikho beqhubeka besenza imhlangano. Imhlangano yabo njalo iqhubeka iphumelela.
Sibonile ukuthi abanye bebesithi bazatshengisela njalo uhulumende ubezama ngamandla wonke ukwenqabela. Singathi lokhu yikho ukuqhubeka kuhle yini kumbe abantu amalungelo abo ancindezela?
Well, okokutshengisela sikuzwile sibili nje okusitsho ukuthi akuphumelelanga. Kule zinto eziningi ofanele sizinanzele, okokuqala akuzange kucace ukuthi obeqoqa lo mhlangano ukuthi kutshengiselwe ngubani, ngoba bonke abantu ababebuzwa inhlangano sebezibuza zonke bezikwala zithi hayi thina siko khonapha, siko khonapha, siko khonapha. Asakwazi ukuthi bakhona sikade bekuqoqa khonoko kumbe njalo ingxenye yipropaganda kwathi kufanele kube yalokho asikwazi ukuthi le social media akukhulumi into ezinene umuntu angakhumana ababili bethi hayi sakasebenzi mhlasini abesithengisela kuyagcwala igama lokho ubona ngathi ilixusa ungathi yindaba emqoka kanti olinje ngabantu ababili abathathata ababongikhuluma ku-social media bese besenza ungathi kule nto enjalo eyenzakeleyo kodwa ngesikhathi futhi esifana nayo singakhohlwa esinye isizathu sokuthi ezimbabwe akulula ukuthengisela lapho sithanda bathi akulula kuba nzima kangaka ngoba lo hulumende ahlanyathela abantu phansi ongavumeli ukuthi bathengisele ngoba ukuthengisela abanamalungelo abo uhulumende wethu uhla akunyathele phansi engasiniki ithuba lokuba namalungelo wethu siwaveze kube segcekeni okwesithathu anisiyabona futhi kube lokho abantu ababothiweyo okuthiwa ngibona abade beqoqa ukuthengisela asithi ngiqinisa ukuthi kade beqoqa ukuthengisela futhi ukuthi phela bona abade bade beqoqa kade bengasekho ukuthi baqoqa abantu phosekho ngabe kwehlule nxa ulawa silouqiniso kodwa abantu ngobuningi babo engathi befuna ukuthengisela nxa udade bekhona nabo bahle besaba so ke ezimbabwe njengoba sitsho ukuthi hhayi umbuzo wakho nayilwane onzima umbuzo wensimi okuthi kwesikhathi ungatshengisela ungagcina kulinyazwa abantu kumbe kugcine kufa abantu kumbe kugcine kubotshwa abantu so abantu kade sebenanzela ukuthi ngabanjalo abantu abawusebesala besisaba bedubeka emuva yikho abantu ngathi sebedonisela inyawo emuva bengafuna ukugijima phambi kwalezi zinto ngoba iminyaka yokule ngu-40 abantu hayi ngu-44 abantu bazamile kodwa-ke zikhangani baziphusha abaningi sebediniwe lelo yiliqiniso lakhona badiniwe so-ke yikho ingxenye yokutshengisela lokho whether kuliqiniso bekungamanga kungabe kungaphutshana
lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo icubungula ezombusazwe besixoxa la ecingweni ekobulawayo Oyemela ibhinga North eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post izolo ingena elizweni ubikwa ilokho esezandleni zamapolisa njalo ukacaci ukuthi wetheswa liphi icala ilunga lebandla leCCC umnumzana Patricia Sibanda utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Sibanda utholelwe enkambeni yamapolisa eHarare lamuhla njalo basadinga amagqwetha angamela asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba kodwa isikhulumelisawo umnumzana Paul Nyathi izolo ubikwe sithi kulokuthula elizweni kuqhutshwa umhlangano weSADC amanye amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bayakhonona ngabathi yikubotshwa mahlayana lokuhlukunyezwa kusukela kusalungiselelwa imihlangano yeSADC ngoba kucatshangelwa ukuthi bafuna ukujengisela abanye balokhu bevalelwe entolongweni njalo bengakhululwa ngemali yesibambiso yebail umongameli Emerson Mnangagwa waxwayisa ukuthi akufanelanga kube lo muntu ozaphazamisa ukuthula kuqhutshwa imihlangano yeSADC okwagcizelelwa ngumphathi intambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Khazembe Khazembe lo sikwamishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga owathi kulungile ukuthi kube lamapholisa lamasotsha amaningi ezitaladini ngalesi isikhathi abanye bathi lokhu yikwethusela abantu lokunyathezela ilungelo labo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane eleRussia lihlasele eKyiv lamhla ngezikhali zama-missiles osokungokwesithathu kuyonale inyanga kodwa iningi lama-missiles la libikwa belingafiki indawo njengoba abedutshulwa lapho ethutsha kutsho abezomvikela e-Ukraine isiphathamandla sogatsha lwezomvikela eRussia umnumzana Sergey Popko uthi kusobala ukuthi yena engeyisiphathamandla sezomvikela e-Ukraine uthi kusobala ukuthi eleRussia lisebenzise ama-missiles ayenziwe e-North Korea kubika abezindaba abe-Reuters izulu lesikhukhula ele-Hurricane Ernesto e-Mexico City libikwa liphele amandla izolo lalubhekisa e-Bermuda phezu kolwandle lwe-Atlantic ngemva kokuchaphela eBrithani likhatshwe ngumoya omkhulu kubika abezindaba abe-Associated Press okwamanje sengilitshiya ezandleni zikatabo kancube
siyalamukela kwisigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube Namuhla sixoxa nonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzopheka emcimbini weGlobal Feast.
Kuzabe kulokudla okuvela eMorocco, ukudla okuvela eNigeria kanye leZimbabwe. Mina njengoChef ovela eAfrika ngizapheka ukudla kwaseNigeria okugoqela ifufu, isitshwala sabo sekhasava, inkukhu yabo elomsobho abayithi asepo, bese kuthi okwakithi eZimbabwe ngizapheka idelele, amacimbi njengenjayelo, uludo ledobi kunye lenembe, konke kuhamba lesitshwala samabele, amabele abomvu kanye lenyawuthi, ingathi kahle kahle isitshwala setsweta. Ngizabe ngisebenzisana labo chef umgangatho ophezulu abamazwe achiyechiyeneyo. Inhloso yikuthi sazisa abantu ngapha eMelika ngomsoco wokudla kwase-Afrika. Njalo ngokuphenduphenduka kwami lapha e-America senginanzelele ukuthi abantu bayavuleka, bayafisa ukwazi ngokudla kwakithi.
Ukudla okhuluma ngakho lokho singakukhangelisisa ukudla kwesintu, njalo abanye abatsha eZimbabwe abakwazi kuyini okwenza ukuthi wenelise ukuthi ube sibakwazi ukuthi ukudla okwesintu lokho kuphekwa njani.
Isika yempilo yomuntu, imbali yakhe, isiko lakhe, lothando nje ufunyana ekudleni. Ngenhlanhla yamaSwazi ehambeni lwami as a professional chef ngabhoda amazwe omhlaba, ngananzelela ukuthi abantu ngendawo ngendawo bayaqakathekisa ukudla kwabo. Kodwa mina lapho emvela khona angananzelela ukuthi silokukhangela phansi ukudla kwethu. Lami ngabona ukuthi hayi, kungumsebenzi wami ukuthi ngifundise abantu emhlabeni ukuthi lathi silokudla lapho esisuka khona sikhuliswe ukudla. Mina ngingumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu ngoba ubaba lomama balekhaya usaxolisana nonaxolisana kobhewula. Ngakhula ngilogogo, bonke laba abantu babelima ukudla lokhu engiza kupheka la. So ekukhuleni kwami ngafundiswa ukukupheka, yikho esasikudle, yikho kwasikhulisayo. Kodwa ngangingazange ngananzelela ukuthi kuzaba yinto emqoka empilweni yami. But ngokufunda ekuhambeni emhlabeni ngananzelela ukuthi ngokudla esilakho sibusisiwe, xa lathi singakhweza ivolume ngakho mhlawumbe kungathola indawo emhlabeni, you know, xa abantu belima babekwazi ukuthi hayi, ukudla kwabo kwamukelekile, mhlawumbe abale nhlanhla yokukufinyelelisa emazweni lakho kuthengwe kuthuthukisa izimpilo zabantu ikakhulu emakhaya.
Kulezi isuku sibona abantu beqakathekisa kakhulu kumbe bexhumanisa indaba zokupheka lo ukwethekelelwa kwelizwe. Ngombono wakho okwenzayo lokho kulakho na ukuthi ukuthuthukise hlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe?
Ukwethekelela kwami ngonkwenkwezi lapha eMelika, ngibuyele ekhaya kwaba labantu abavele eMelika abane ababa lentshukuntshu yokubuya bazobona abantu beZimbabwe babona ukudla kanye lendawo, baba lenzwisiso yokuthi iZimbabwe lokudla okuhle, labantu abalothando lemvelo nje enhle. Ngokubona kwami asengihlangene labo abaningi, isifiso sokuze eZimbabwe sebelaso. Ngomnyaka ozayo ngikhangelele ukuthi ngalolu hlelo engihamba ngalo lwe-Indigenous Culinary Festival ngikwazi ukulinga abantu ababalwa noma bangadlula amajumi amabili bakwazi uzonyathela eZimbabwe, bahambele kuma-communities badle ukudla kwethu, babone indlela esiphila ngayo eyeqiniso. Futhi into engiyithandayo ukuthi la mahotela akwelakithi asekwamukela ukuthi afake ukudla kwesintu ukuze abantu bazwisise ukuthi laseZimbabwe silokudla okuhambelana lathi.
Imisebenzi ayitholakali elizweni, njalo kulabo abazama ukusungula amabhizimusi umumo ungathi kuba nzima. Kodwa iwaphi amazwi ongathiyela abatsha?
Yebo, taboka kunzima, kodwa iqiniso elikhona ukuthi akula muntu oqala emqongweni, wonke umuntu uqala phansi. Njalo nxa kulento oyithandayo, dingisisa ulwazi ngayo, uvume ukufunda, uzame. Xa ungehluleka ungadeli, kumele ube lesibindi. Xa ungawa uvuke uzithintithe, uqale kutsha.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa nonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzongena umkhosi weGlobal Feast. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Gibbs Duve.
Sigcina masiko
wethu.
Owenze.
Salamukela kwezamasiko. Lilami uMthembu Sithembayo uGifts Dube. Namhla ke ngiqoqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwadi kwezamasiko. Kukhona kade bekwenza namhlanje uNgwenya khona ngale ke kule South Africa. Ngwenya, sawamukela kuhlelo
kwakho. Ngibingelele baba uDube ngiphinde ngibingelele labalaleli bethu bomsakazo esiwuthandayo.
Yebo, lomthabo liphumaphumile akusithethiwe ngathi.
Namhlanje baba uDube besivakashele indawo ayabayibiza bethi kusemfeha ingaphambi idlala nje uma udlula isirast ubhele nasebhota yasebucwana kule ndawo ke laphayana okwakungesinye sezigodlo senkosi umzilikazi laphaya yakhele khona ikakhulu okubalulekile ukuthi kwaba umnyaka wokugcina okuhlala kwayo lapha eMzantsi Afrika ngonyaka ka-1837 lapho yaqala khona ukuthi ibhekisa amabombo le ngaphezulu.
Yes, ngathi kuqakatheke kanganani ukuthi le ndawo nethi
uqakatheke kakhulu baba uDube ngoba uveza ubuqhawe obenziwa okhokho bethu kanye lenkosi yethu engumsungulo wesizwe sakithi, ngoba lapho ohamba khona uzothola ukuthi kukhona uphawu abalushiya engathi imaki abahamba beyishiya okubonisa ngokusobala ukuthi ukulwela umhlaba e-Afrika kuqala ngamaki and abantu abaqala yibo abantu abafana nabo okhokho bethu nayinkosi yethu umzilikazi. Njengoba namhlanje lamabhuna ayakuveza ukuthi bona akulula ukuthi bathi bona bazocelebrate ubuqhawe babakhokho wabo babokhokho babo bengalithithanga igama lenkosi umzilikazi besizwe sabeTswana.
Yes, ngathi indawo leyo igcinwe njani kumbe sokuliganga nje?
Indawo leyo iliganga ngoba namhlanje vele inhloso enkulu bekuwukuthi siyeqeda laphana ngoba kwathiwa isikhumbuzo laphana esingathi monument, kodwa ke kubukeka ngathi besinganakekelwa okuthe, kodwa kuwe usobala ukuthi ngokuhlala kwabo laba be-Afrikana baye bavumelana ukuthi isikhumbuzo esifana naleziyana kufanele zinwe kangangokuthi bafuna ukuyithuthukisa indawo abayidivelope kuze kugcine kwathiwa nezitaji engathi yezithombe mhlawumbe naye naso esenkosi umzilikazi ubonisa ngempela kufundisa abantu abatsha ukuthi kwenzakalani kuleyo ndawo, kanti futhi bafuna ukuthi kusetshenziswe njengecebo lokwakha ubumbano i-unit ukusebenza ndawonye kungabe kusabhekwa kakhulu ukuthi kwakuba nokulwa phakathi kwabokhokho bethu.
Yes, ngathi licentela umhla liyaphinda liphindele futhi ngomnyaka ozayo kumbe kuyabe sekulungisiwe bathini khonapho?
Sikhanelele khona ukuthi ngomnyaka ozayo babuye basibize ngoba kukhanya ngathi kukhulu abafuna ukukwenza laphayana, kukhanya abafuna ukukwenza akukhona kodwa bafuna ukuzilandelela zonke leziya ndawo lapha inkosi yakithi eyakhele khona, futhi ikakhulu lapho okwaba nezimpi khona ezathinta bona isizwe sabo kanye nesizwe sakithi.
Yes, ngathi-ke siyabona ukuthi khonapho-ke lisenza njalo, lina lizafakani kukhonokho kumbe lawe lilandela kathi ukukhuluma wona?
Ye, noma kungeke ngelule kakhulu okunye okungaphendulwa ke yiwo abantwana basendlunkulu, kodwa sikuphosile lathi ukuthi siyafisa ukuthi phela akuthi uma kusenziwa ama-display lana i-monument leyana iveze nezakhiwo ezibonisa ukuthi okhokho bethu ngaleso sikhathi bona babehlale ezakhiweni ezinjani, okufana ngezindlu leziyana esiye sizibonelezana ezinamaqhubuvana ukuveza ukuthi babehlale endaweni ezinjani ezikhali, njengoba sike saya futhi kwenye indawo elaphayana e-Free State abantu kuse-Vetpop okwaba nempi eyenzeka ngaphambi kwale yasemosef eyenzeka ngo-1836. Yikho-ke besibhekelela ukuthi nakhona futhi benze into efana naleyana othi ma ungena khona uyayibona imikhonto yabo eyayiphathwa ngokhokho bethu, amahawu asekhona kahle kahle bafaka wona ngokwawo ababewadobha kuleyo zimi yempi yangalolo suku. Bese kusuka le bhayibhili labo elifuna ukuthiwa balivula bebonge umdalo wabo ngokuthi bathi bona banqoba inkosi umzilikazi, ngoba kibo ukunqoba unkosi umzilikazi bona bakuthatha njengento enkulu ngoba yayiyinkosi eyayisesabeka kakhulu yayinamandla
hayi, siyabonga kakhulu-ke. Lo ngubaba uNgwenya uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, bexoxa la ekhona ngale eJohannesburg kule South Africa. Lami namhlanje uMthembu Sithembayo uGifts Dube. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadiwa kusasa.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyahlangana sibingelelana sihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esivuselela khona imoya yethu ngokuzwa ukuthi kambe ilizwi lenkosi lona lithini kithi njengoba singabantu benyama nje esihlala sikhalile ngalokhu ngalokhu. Ukukhala-ke kuvele kuyingxenye yomuntu, kodwa-ke okuhle ukuthi nxa sikhala sidinge lapho esingaduduzwa khona le moya yethu ivuseleleke. Lokukhala nje singenzi lutho. Ngithemba liphilile-ke zihlobo zami, ngesizwe ilizwi lethu lanamhlanje esiyalithola encwadini yabaseKorinto bokuqala isahluko seshumi nantathu. Sizafunda nje amavesi amabili. Kuthiwa lapha kuvesi 1, noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ingenalo uthando ngiyithuse elikhenxezayo ngensimbi encincethayo. Uvesi 2, noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ingenalo uthando angiyinto yalutho. Lapha-ke uPaul ukhuluma indaba eqatha, ukhuluma ngendaba yothando, uthando oluyilo olungafaniselwayo, uthando thando olulohlonzi, uthando lwamampela nxa ingatsho. Uyatho-ke lapha uthi uvesi 1, baningi abantu abakhuluma izinto eziningi ezimnandi ezihlabusayo endlebeni zalabo abalaleleyo. Okuphuma emlonyeni womuntu kunzima kwesinye isikhathi ukuthi ukubambisise ukuthi kambe lokho okukhulunywayo kuphuma kuliqiniso elisenhliziyweni yini, kumbe nje ngamagama aphongukuphuma emlonyeni enhliziyweni kungelalutho. Njengoba siyake sibone sengisitsho ukulaba abatshadileyo bayafunga benze izinqumo zibathembisane ukuthi bazathandana baze behlukanise ikufa. Mina lawe siyakwazi ukuthi lezo zinqumo eziningi zakhona ziphelela emoyeni, kuthi lalokhu ababekuthembisana besithi luthando kungabi yinto yalutho. Ngobana abantu kwesinye isikhathi abaluzwisisi uthando lolu olukhangelelwe emntwini. Uthando olutsho nguPawuli uthi ungaze wenzeni ukhuluma amagama amnandi kanjani, kodwa nxa lawo mazwi lawo magama lezo zithembiso lezo zinqumo zingasekelwa luthando lweqiniso, uyafana nje lensimbi encencethayo ephongubanga umsindo. Abantu bayizwa ukuthi insimbi le iyancencetha iyakhala, kodwa kayitsho lutho, kuba ngumsindo nje uphela. Baningi abantu abavula imilomo yabo bekhuluma izinto ezingayisizo. Sithola semagumeni kuningi okungahambi kuhle ngoba nabantu uthando lwabo lungekho, kodwa amagama lamazwi maningi. Abanye bakhulume baze bakhulumele ezindisi ezinkatha, abantu sice beqakeza beshaya izandla. Abakuzwayo ngamazwi aphuma emlonyeni baqakeze bashaya amakhwelo. Kodwa-ke nxa sekuhlolisiswa kahle sekulaphayana kuyatholakala ukuthi insimbi nje encencethayo ingelalutho, ngoba uthando luyabe lungekho. UPaul uthi asifunde nini ukukhuluma izinto ngothando, siqinise kusukela enhliziyweni kungaze kwabasemlonyeni kuphela. Asikhulekeni. Baba Thixo oyingcwele, sicela uthando lweqiniso oluncike oluvelela ngakuwe, sibusiswe ngoJesu, siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Kwezemidlalo intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhla kumncintiswano weChibuku Super Cup.
Iqembu lelindazi linqobe leGreen Fury nge-3 kanye emdlalweni oluqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Abahlasele iqembu leBhosa uMelika Ncube unqobile endlovu kanye loMavelas Chikumira. Limpumela itsho ukuba iqembu lelindazi selidlulile kusigaba se-quarter final kumncintiswano weChibuku ndawonye leManyika Diamonds, yona inqobe iChegutu Pirates nge-3 kanye leSimba Bora, yona inqobe iRentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Izolo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum linqobe leTel 1 nge-1 kanye leBK Terminals linqotshwe nge- wan kanya ngele Cape United kuthi ele Chicken indinqotshwe nge-5-4 ngele yada ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kusenjalo iqembu leDynamo sinqobe leZesco United laseZambia nge-1 kanya kuhlandla lokuqala elo mdlalo weCAF Confederation Cup Preliminary Round oqhutshelwe enkundleni eGaborone Stadium kwele Botswana namhla emini. Ohlosele iqembu leDynamo nguTanaka Shandiro, njalo umdlalo wehlandla lesibili uzadlalwa ngomgqibelo ozayo kwele Zambia. Iqembu leDynamo lisebenzise inkundla eGaborone ngoba elizweni leZimbabwe kungela inkundla elungele ukudlalelwa imidlalo eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukusenjalo owadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uDumisani Mpofu uthi abaqeqeshi abayizizalwane zelizwe leZimbabwe kumele baphiwe ithuba lokukhokhela leli qembu kulokuthi liholwe ngabanye. Intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi usiya ngaye yaloba abaqeqeshi abadabuka kweleZimbabwe yibo abaphiwa umsebenzi ngoba imbali yomdlalo wenguqu iveza ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe lenelise ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa ngaphansi kwenkokheli yezizalwane zakuleli.
Into yokuqala esimele ukuthi ilungise into zezifa ukuthi at least singaba nezifa ezoqasha ukhoshi. Kathesi ukhoshi siyaqasha noma ini muntu, but ungakhangela kumakhoshis wonke la esaqualify ngawo ngalapha eZimbabwe. Bonke labo wakhanda ufabish, ufabish ibhora yethu yangena epicture, but azange iqualify, but amakhoshi ayiqualify ngalapha eZimbabwe. So kumele ukuthi silungisele le nto ukuthi silungise izifa, ama-former players ngayo kumele angene kuzifa, and then ibhora yethu iyahamba.
Umpofu beyingxenye yeqembu elimele ilizwe leZimbabwe kwakuqala kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ka-2004 elizweni le-Tunisia. Lelo qembu beliqeqetshwa nguSande Chitambo, wayesebenza ndawonye loRaman Kumbo kanye loBrenham Siska.
It was an honor ukuthi udlalele i-national team yethu le yaqualifya first time ne-second time, and i-team yethu sadlala uJoel Phahla, uZenzo Moyo, Peter Ndlovu. It was a solid team. I think go Africa size so go number 6 or 7 because we size solid.
Ngo-2006 uCharles Mhlauri nguye okhokhele iqembu leZimbabwe ladlala kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwe e-Egypt. Ngo-2017 kube nguKalisto Pasua kuthi uChitambo uphinde njalo ngo-2019. Isizalwane selizwe leCroatia uDravko Lokarusic nguye obezibambile ngo-2021 lapho iqembu leZimbabwe liphumelele khona ukuyadlala ku-AFCON ebiseCameroon. Loba nje wasuka waxotshwa, isikhundla sathathwa nguNomen Mabeza. Umpofu waziwa ngegama lokusoma elithi Commando waqala edlalela iqembu belincane elalidlala kusigaba sika Division 3 esikodlweni iHarare.
Emidlalweni webhola ngikambise ngine 18 years kade ngidlalele omunye wethimu okwakuthiwa yi-Aluminium Tigers, yayikumaZimbabwe Ground, and then ngathengwa from Aluminium from straight to Division 3 ngadlala i-Premier League iRufa Rovers.
Ngemva kwalokho umpofu udlalele amaqembu abalisayo leBlackpool kanye leCape United kweleZimbabwe, ukuthi kweleSouth Africa udlalele iqembu leBushbucks. Okwamanje ungusomabhizimusi edolobheni leHarare. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakalugqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayemela ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo eBeitbridge, ubikwa esehanjiswe eHarare, njalo awukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.